Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhla ka 23 kumpalakazi 2021. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Ugatsha lwamajele solukhulule ezinye izibotshwa ukuze ziye kudla ikhisimusi lezihlobo zinekhaya bese ziphindela emajele kungedlula leli khefu. Kubotshwe owesilisa obikwa ejele indlamanzi eBhawa ukuthi umbuso kamongameli Mnangagwa uyazifananela lokamgabe lokuthi asekwenzile yena uMnangagwa ikubulala abantu besindebeleni ngegugurawundi kuphela. Inhlanganiso yeibhetshu likaZulu ithi lanxa amapolisa kobulawayo evimbe umbuthano wayo wokukhumbula abantu ababulawa igugurawundi izolo, eminye imikhosi efanayo ebikwezinye indawo iphumelele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lweZimbabwe Prisons and Correctional Service solukhulule izibotshwa ezingamachumi amahlanu ukuze ziye kudla ikhisimusi lezihlobo zinekhaya bese ziphindela emajele lelikhefu seledlule mhla ka 28 kulinyanga. Kumbiko oluwethu leizolo lolugatsha lwazise ukuthi izibotshwa ezingamachumi phose amane 39 ngezesilisa ezidonsa izigwebo ezitshiyeneyo eConmara Open Prison, kuthi ezilichumi lanye ngezesifazana ezipika eMarondera Female Open Prison. Sixoxelo meli weSouthton ePhalamende umnumzana Peter Moyo yena onxumele linyathelo sithi kuqakathekile ukuthi izibotshwa ziphathwe lazo njengabantu abalamalungelo.
Ye ngibona kulinyathelo elihle kakhulu ngoba laba bantu bayabe ngabantu obokuthi bayazwisisa ngabantu abangalandela lokho abayabethwe khona bakuyenze. So mina ngibona lelinyathelo elihle kakhulu ukuthi khona izihlobo lezi sihlangane labangani labanye nje abantu abajejeneyo lama families abo.
Singathi lawa ngamalungelo amele aqheliswe yini afike kuzibotshwa ezinengi njalo zithole amalungelo abanzi agcweleyo ukuze lazo zizizwe singabantu lanxa nje zivalelwe.
Kakhulu ngoba uzabona ukuthi abanye abantu nje bayabevalelwe ngoba okunye kuya kuyimistake ukuthi kona umuntu yenza imistake nje wasedala icala. So yikho into enhle kakhulu mina ngibona ngathi kumbe nxa singabe lokho sisenza njengakhona lokho sikhangele, ngoba abanye uzabona ukuthi kona umuntu nje waswele lawyer ukuthi amele kodwa icala alidalayo hayi lingayenzi ukuthi konawe esejele. Abanye abafanele babe besejele bayabengekho. So ngibona ngathi ku-right mina.
Bakhona abathi iZimbabwe kumele iguqule indlela ephatha ngayo izibotshwa kumbe eqhuba ngayo umsebenzi wamajele esingathi ingama-reforms. Alubana uthe wapiwa lowo mlandu ukuyini kahle kahle ongakuguqula, kuyini ongakutshintsha?
Mina into engayenza nje ukuthi khona ayemajele lapha kufuze kukhangele lwesibili ukubonthi khona into eyenzakala lapha kuyini sibili, ngoba uzabona ukuthi khona emajele umuntu wonke wake wabotshwa. So ungangena emajele laphayana lapho kulala khona abantu aya kukuhle akubukeki so ngiyabe ngizazama mina ukuthi kona ngibone ukuthi kona abantu bayalala endaweni ezi right kulabantu nje ozwa babantu kona omunye usejele kodwa kungeyaye akungafanelanga ukuthi kona abe esejele omunye kuyakufanele abe esejele but uyabe ngiyegwejele ikubona kwami
Umnumzana Peter Moyo ngomeli we Southerton edale le parlamente sixoxela eSeharare Ibandla leMDC Alliance lithi ukwaliswa komholi walo umnumzana Nelson Chamisa ukupha abaswelayo izipho zekhisimusi kuzabangela ukuthi abantu laba badle inqweqwe zomlomo ngosuku lwekhisimusi. Umbuthano kaChamisa okwabela abantu laba ukudla abagoqela izalukazi amakhehla kanye labagogekileyo uchithwe ngamapolisa eHarare ngomvulo esithi ungaphandle komthetho. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa.
Umnumzana uChamisa usebenzisa imali yakhe. Umbeni imali ayinikezwa ngabantu nje abafisa ukuthi abadala bebe lekhisimusi enhle. So uzananzela ukuthi uZulu uyakubuka kakhulu lokho. Abantu bayakukhwabitha kakhulu lokho ngoba ayisiyo mali yama taxpayer. So iZanu PF kusuka kwaba buhlungu kiyo ukuthi uChamisa uyithethe ngapi leyo mali njalo singamvumezi uChamisa ukuthi anikeze abadala useyathola usekelo olukhulu kakhulu. Yikho ubona amapolisa ephazamisa inhlelo lezi engena ngodli exotsha abantu emhlanganweni obe ulokuthula. So hayi lokhu siyakusola kakhulu njalo akusimangalisi yikho esikhangeleleyo nxa umnankagwa ethwe nguye okhokhelayo. Akusokube lento enhle nxa umnankagwa engumuntu okhokhela ilizwe.
Amapolisa afika athini kahle kahle?
Amapolisa azange nikhe isizathu ukuthi why bechitha umhlangano obulokuthula. Azange anike isizathu ukuthi why bechitha umhlangano akade bewazi ukuthi uzawuba khona. Amapolisa akazange azame lokukhuluma labantu kuhle okwabo bekuyikufika nje besebenzisa amandla ukuthi abantu bengahlangani. Phela lapho kulo mnumzana uChamisa amapolisa vele kafuni ukuthi abantu bebuthane. Kodwa ungaba umhlangano weZanu PF uzabona abantu abesipholiseni besekela abanye bechaya wona ama-slogan eZanu PF into engavunyelwa emthethweni. So yikho engakutsho ukuthi bekungela sizathu esanikwayo okwabo ukusebenzisa amandla ukuthi kungabi khona. So selusiza ukuthi abadala abaningi basuke baswela amagrocery la abajayele ukuwathola ngesikhathi zekhisimusi.
Umnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo. Kubotshwe owesilisa weMaswingo obikwa etshele indlamanzi eBhawa ukuthi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa uyazifananela lokamnumzana Robert Mugabe lokuthi asekwenzile yena uMnangagwa ikubulala abantu besindebeleni ngeGugurawundi kuphela. Umsolwa ngumnumzana Douglas Chauke obotshwe ngeviki edluleyo esetheswa icala lokuthuka kumbe ukweyisa uMnankagwa. Ukhululwe inkantolo kuthange ngesibambiso sebheyili esingena kunkulungwane ezilitshumi zamadola i-10,000 Zimbabwe dollars. Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi uChauke ungomunye wabanengi asebebotshelwe icala lokuthuka uMnankagwa. Iti ngesikhathi sikaMgabe bedlula amakhulu amabili 200 abantu ababotshelwa icala elifanayo. Inhlanganiso elwela amalungelo ibhejo likaZulu ithi lanxa amapolisa kobulawayo evimbe umkhosi wayo wokukhumbula abantu ababulawa ngumbhuqazo wegugurawundi izolo ngosuku lweUnity Day, eminye imbuthano efanayo eqhutshelwe endaweni ezitshiyeneyo zelizwe iphumelele. Amalunga alinhlanganiso ebeqoqe ukufola esuka esithombeni sikaJoshua Mqabuko Nkomo enzikini yedolobho elubhekise Stanley Wall, kodwa amapolisa awavimbile esithi lokho bekungaphandle komthetho. Sixoxele umqondisi weibhejo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Abangakwaziyo ukuthi bekulemkhosi eminenye, bekungayisikho kobulawayo kuphela lapho dakule ikhumbuzo khona. Bekulomkhosi eTsholotsho, bekulomkhosi eMatobo, bekulomkhosi eGwanda, bekulomkhosi eSilobela. So ukuvala kobulawayo akusikho okuzamisa ukuthi abantu bekhumbule izihlobo zabo. Abantu bahlangana balizwa ilizwi lokuthi hayi 22 December silanga lokubambana kodwa lilanga lokumiswa kombhuqazo. So ngokuya kwesikhathi uzathola ukuthi indawo zonke izelizwe leZimbabwe abantu bazaxhuma sebekhumbula ukuthi hayi uhulumende waganga okuyikhwazami kukwenza.
Evimba lombuthano amapolisa aphesi zathobani.
Batheka siphiwanga imvumo kodwa eqinisweni sabalovela ugwalo kovike ephelileyo ngomvulo, bakhetha ukuthula bangakhulumi lutho kwaze kwafika usuku lwanamhlanje bavela sebesivimba eStanley Hall. Khonoko kuyabe kukutshengisa ukuthi ngabantu abangekho sinsiye, ngoba ubaba lo ophetheyo wagijima wagcwala iganga lonke wathi abantu sebekhululekile ukuthi bangadiscasa ngombhuqazo. So okulusizi ukuthi amapolisa, ama-CIO, lamasotsha yibo abantu ababulala abantu ngombhuqazo. So uma amapolisa egijima eyiwavimba abantu, kambona ukuthi ama-victims azafa aba lokuthula lokuxola.
Umongameli Mnangagwa ekhuluma izolo uthe uphakathi kokululungisisa udaba lwegugurawundi lolu. Kalisuthiseki yini ngalokho?
Hayi, abantu beZimbabwe abazange bathi na bamvotele ukuthi elungise lolu daba. Abantu beZimbabwe bathi kabusi abantu abanikezwa umlando wokulungisa lolu daba yikhomishini ebizwa kuthiwa yi-National Peace and Reconciliation Commission, elaloba iphiwe lowo mlando yisisekelo ama-victims engasuthiseki. Lokho kwenziwa ngubaba kayisikho kuzalungisa uhlupho, ngoba vele iprocess yena le eseyiletha kayisiyayikho victim centered but is perpetrator driven. So i-victim kasozevele confidence layo. So ngabe yena uyakuzwisisa khonokho, amele eceleni athi bantu hayi ngalolu daba khulumani, mina ngizamele eceleni ndizangitshela ukuthi kufunakalani, kuyini mina elimfuna khona, ngoba phela kade esima segijima yena sengani uyalungisa. Kulezi ndaba eziningi ofuthi azichazisele abantu beZimbabwe ukuthi kanti yena mlando bani awudlalayo. Uyakhumbula ukuthi izitatiment azikhiphayo za-insider zadala ukuthi kufa abantu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo ibhejo likaZulu. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi umanyano we-United Nations ususole uhulumende we-ZANU-PF ngokubumba umthetho ozalawula umsebenzi wenhlanganiso ezizimeleyo we-Private Voluntary Organization Amendment Bill. I-Chronicle ithi inhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende i-Apex Council ithi uhulumende kumele ehlawule izisebenzi lezi ngedola leMelika. Sogu iskati sembigo ye no.
Hello, Stu Joseph, and hello. Nabenjani lapho nonke ntungameli no sisi nalomunye umfowethu ohleze khuluma. Ngicela ungibalele le audio yami. Babalela abantu inkinga la eSouth Africa wonke umuntu obuye eSouth Africa uthola neCovid abantu ekubeni basuka behloliwe bechekiwe abantu ukuthi banabanayo yini iCovid ufika uhlaliswe eBedbridge lapho kambe kodwa uma uzohlala from namhlanje ufike ngo6 ekuseni uzuye phuma kusasa ngo7 ntambama angeke uyithole iCovid babe lokho ebanga umsindo lapha nywenywe abantu avele eSouth Africa nywenywe ababuya kuyibo vele abagulayo kokuqala 2 into egulisa abantu iborder seZimbabwe naleyo engafuni ukuvulwa nabazama ukekhamele bathatha ama hours amaningi khonapho asithi kunomuntu oyi1 onomkhuhlane weCovid malo yomuntu lokho eborder border ongapheli khonapho usuke sesulela abantu abangayi phela labo bantu ababuya eSouth Africa hayi ukuthi mhlambe bayathanda ukuba nalomkhuhlane bayenziwa iZimbabwe kuba iZimbabwe yavula iborder kumbe iZimbabwe ngayanakekela abantu bangakukho konke khonoko manje inkinga yela amasela afuna imali zabantu njengalokho uthi umuntu ayizibhadalela azibhadalele indawo yequarantine ngake ngabhadala indawo yequarantine so ngithi ngiya quarantine yini mangisuka lapha ngithi ngiyekhaya ngiyiquarantine waye kumele ngibhadale isibhedlela somunye umuntu namasimba ke lawo yekelana abantu babaleke ba right kugule kufe wonke umuntu
Linjani studio muhle salibonana studio muhle othungamile inkomo lawo sithandekile emhlanga bonke nje abasebenzana nje studio 7 bese mbingelela lana emahlabezulu umthwakazi hayi nyalivingelela ngingapha kwele South Africa hayi bakithi siyayizwa ke izano esenzela khona siyayizwa nje uhulumende wezano lokhu asenzela khona kade sefuna ukutshintsha ama-passport manje sekuyindlela zokuthi badinga imali manje sekuyizindlela zokuthi badinga imali kanti waye abantu bezana uma besenza izinto beyaqale babonisane labantu uZulu first abambosayo ukuthi kade uma singenza songaba njani ayikhona ukuphonga uvumbuluka nje kuphela bethi sesisenza lokho sesifuna kwenziwe lokho hhayi eyisikhathelo ngokuqamulelwa amalungelo sikhathele ngokube lokho beqamula amalungelo kaZulu hhayi bobakithi lokho ayiseyikho lokho asebekwenza lokho sebebonte kade sakusela mali lapho abayithatha khona bathatha amakhumbi bafaka kuzubukho bathatha amabhasi bafaka kuzubukho kade sisebefuna ukuthathela abantu amapasipoti ukuthi bathatha amapasipoti kutsha yona ipasipoti ivele idula kangaka eZimbabwe kulalizwe elidula ukuthatha ipasipoti njengele Zimbabwe and futhi ipasipoti yangikhona eZimbabwe ithathwa nge-corruption futhi hhayi bobakithi umbuso wezanu usuhlume ezile shem umbuso wezanu hhayi hayi bakithi hayi abake basizwele bakithi hayi a
Linjani basakazi ngiyabingelela lonke basakazi ngibuhlungu ngodaba olwenziwa libandla lezanu PF namasosha aseZimbabwe namaphoyisa ahlukumeza abalungile abantu akusima amaphoyisa aseZimbabwe lawa ngamaphoyisa ezanu PF ngamasosha ezanu PF abahlukumeza abantu xa becross abantu besiya kwelakibo besuka emazweni lapho esihlukumeze khona sisiye siyathola ukuphumula kwelakithi sihamba sikhihlwa izimali eziningi silubhekise kwelakithi la sizalwa khona okunenkaba zethu ngithi ibandla lezanu PF maliphume nebandla le-MDC asibone ukuthi ibandla eliphikisayo ephalamende elikhulu eliphikisayo asibone usizo lwalo bathule bakhulumi ngokuhlukunyezwa kwabantu besindebeleni bazithulele ngithi bantu bakwamthakazi asivukeni sizimele sile ndalo obahuquzi bomnotho siphume kubo sizimele mthakazi vuka uzimele siphume kuleli ukuhlukunyezwa okukhona uhulumende wamasela uhulumende wabahuquzi bomnotho ngiyabonga msakazi wami
Studio 7 ngiyabonga uma i-ODM le ngabalo okhuluma ngokukhulisana okwendlovu odabula enkaya kosivalo hayi into zabogawule lezi ezokuthi into ziright eZimbabwe njaninjani hayi sithi gawule ulibambe lingatshoni mfowethu into yokulandelana le nto zasesitshonini khona ngapho kuzokuphelela ngelinyilanga
basakazi be-studio 7 labalaleli salibonani lonke kake mbongithuba lokuthi lami ngibuye futhi bhekhe emoyeni yazi ngilombono lapho emfuna ukuza lawo isicelo sami sekuthini hayi siyasimayuyu kwabakhulumelana kubi kumbe kwabo befiselana kubi thina singazifaki phakathi nginanzelela umama nqa ivela etheza umnyabo enkuni egusini uyabe ngatheza inkuni zesihlathi esisodwa uyabe dobholunye laphana olunye laphana olunye laphana olunye laphana lathi sivela kuzindawo ezehlukene abanye bavela emashonaland emakhalangeni ematongeni emaxhoseni ebasuthwini nxa sile njongo ukuthi siphumele into esifuna ukuphuma layo kasibambaneni sibe nyandanye silwise esikufunayo kusinganqoba kodwa ezilongo lokhu engalokhu esikhuluma ngemihlobo langezigaba esisuka kizo ukunqoba kuzasizimela nyabonga kakhulu nyabonga wona ngalwamazwi ngizama ukuqinisa wonke umuntu okhona ekhaya sirejistani sivote konke inkulumo zethu esizikhuluma ziyakhitshwa ivoti ngokukhuluma ngemlomo asikhiphi lutho
ngiyalibingelela lonke basakazi ba-VOA Ndebele konke nabalaleli be-VOA Ndebele ngithi philani ngaphansi komusa wenkosi mina ngithanda ukudlulisa nje ukukhathazeka kwami enginakho ngalolu daba lokuquarantayinwa kwabantu ababuya ngaphandle kweZimbabwe abantu kanje omuntu uma engabe etheste watholakala engena-COVID i-reason yokuthi eyiquarantayinwa yini ngoba bala ma-testing stations ukuthi ma ufika ngale border before ungene uyabhadala imali utestwe manje usiyaquarantayinelwani if ma ungabe ubhadale imali yokutestwa watholakala ungena-COVID mina nje ngokubona kwami ngibona ngathi into leyo ayikho right at all why ungaquarantayini abantu abatholakala bene-COVID umuntu ahlathathwa asuke ku-quarantayini yinto egcina seyisenza abantu bebaleki behambe bekubalekile khona lokhu kuyatestwa nokwenza nokuquarantayini ngoba for sure I don't think ukuthi ilize i-reason yokuthi umuntu otholakale engena-COVID e-quarantayini osokungagcina kumenza ukuthi khona la quarantayini khona agcine sesiyaphuma esethole i-COVID ngoba akwaziyo ukuthi uzoquarantayinwa nabantu abane-COVID or abangenayo umuntu wayengatestwa once engatholakali engela-COVID adluliswe ehambe utholakalile i-COVID ehanjiswe e-quarantayini into le ingathi bafethu sisiba lobugebengu nyana phakathi la ngathi kulobugebengu sobukhona mpela mina engasabutholisisi kahle lana
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe I-Voice of America ithi uhulumende weKenya uyaphambili ngokwalisa abantu abangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ukufinyelela indawo kanye lenhlelo zomphakathi lanxa umthethwandaba unqume ukuthi lokho akukho emthethweni. Umsakazo munye ubika njalo ukuthi uhulumende wele South Africa useqalile ukuhlaba abantu bokuza abangela maphepha ijekiseni ye-COVID-19. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden izolo udlulisele phambili isinqumo sokuthi labo abalezikwelete zama-student loans baqalise ukuzibhadala. Uhulumende umise ukubhadalwa kwezikwelete lezinyakenye esithi abantu kabalamali ngemva kokuhlasela kwe-COVID-19. Abathatha lezi zikwelete bebemele baqalise ukuzihlawula ngonhlolanja kumnyaka ozayo. Kodwa uBiden uthe uyakunanzelela ukuthi abanengi balokhe bengela mali ngenxa ye-COVID-19. Ngakho uthe sebezaqala ukuhlawula ngokwenkwesi. Isikwelete sama student loans yemelika singena kumatrillion pose amabili 1.7 trillion njalo abakweletayo bangu 40 million. Abanye bathi uhulumende kumele esule isikwelete lesiko kuphela. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Sibona abantu abanjengo Elizabeth Warren labo Bernie Sanders labo Maxine Waters bekhuluma besithi bona njoba ama corporation lawo alapha eAmerica aya anikwe i freedom yoku cancel ama debts njengesaka ubona khona during 2008 laphana the big three ezanikwe izimali eziningi zona leziyana ezinye zangkhona zibuyiselanga ku government. So labo bathi abantu abahlupheka ngokubhadala ama student loans labo kumele akhansilwe ngoba siyakwazi ukuthi ukufunda kwalapha kuyadula. Into eqhakathekileyo ngokubiselwa kwezimali lezi is ukuthi i-economy layo iyabibanika a fair wage lemsebenzi abasebenza yona ukuthi bakwanise ukubhadala izimali lezi from their college student debt.
Uyacho ukuthi akhona amalunga eParliamente akhankasela ukuthi izikwelede lezi zesulwe kokuphela lokho kuthiwa yi-debt cancellation ngesiNgisi. Ubona kungenzeka yini lokho?
Okwakathesi ukuthi sizalibona lelo langa ukuthi baza kukhansila lokho, vele lokho angikuboni. But siyakwazi ukuthi iAmerica is a capitalistic country, so izinto eziningi kumele amakhampani lawa anike abantu amaloni badinge labo izicwanga zona lezo ngoku-get the loan repayments.
Ukhulume ngokudula kwemfundo yemelika, bonabo abathi isikwelede lezi kumele zesulwe bathi imfundo idula okwedlulise amalawulo emelika esingathi i-overpriced. Uthini ngalokho?
Ukudula kwe-education ye-America ngithi mina it has kind of changed amazwe amaningi. Siyabona ukuthi amazwe amaningi aletha abantwana babo lapha ukuthi bazofunda, and i-education system ye-America ngathiwa is admired all over the world ngendaba ze-practicality. So khonapho yikho engikubonayo i-education idula. Ukuthi it's overpriced, I think for the locals ngingavumelana lakho, but kwabantu abavela amanye amazweni I think it's very very important to their economic growth. Singakhangela amazwe njengeChina, South Korea, Japan, le Asia nje sibona bebenefita ngendaba ze education ye-America. So yibo abayenza ukuthi ama prices e-education akhwele.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusaswe. Sixoxela ese-Ohio khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Ugatsha lwamajele solukhulule ezinye izibotshwa ukuze ziye kudla ikhisimusi lezihlobo zinekhaya bese ziphindela emajele kungedlula leli khefu. Kubotshwe owesilisa weMaswingo otshele indlamanzi eBhawa ukuthi umbuso kamongameli Mnangagwa uyazifananela lokamgabe lokuthi osokwenziwe nguMnangagwa kuphela ikubulala abantu besiNdebeleni ngeGugurawundi. Inhlanganiso yeibhetshu likaZulu ithi lanxa amapholisa kobulawayo evimbe umbuthano wayo ukukhumbula abantu ababulawa yiGugurawundi izolo, eminye imikhosi efanayo eyiqhubele kwezinye iindawo zelizwe iphumelele. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 na Sibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.